Daba ku VOA indebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichana njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 30 kumpandula 2018 ngutungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
umsebenzi lo uqalisile usebuqaliseni abantu babahlungu kakhulu amanxeba akhona kudinga ukuthi lapha sinanzelele sihloniphe lokho.
Ifilimu yeGugurawundi ethulwe kobulawayo izolo ichiye abantu abaningi behlengezela inyembezi njalo besithi loludaba kumele lulungisiswe ukuze kwelatshwe amanxeba alokhu ebhibhidla. Sile ngxoxo njalo lomqoqi wale filimu umnumzana Zenzele Ndebele. Kwezemidlalo abalandeli veqembu leDynamo sibawisa ezimathonsi ngeqembu labo elilakho ukugunyulwa kusigaba sePremier Soccer League lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ifilimu emayelana ngombhuqazwe weGugurawundi ethulwe kobulawayo izolo ichiye abantu abaningi behlengezela inyembezi lapho besizwa ucuku olwalusenziwa ngamasotsha kamnumzana Robert Mugabe kanye lamadistensi ebantwini. Bathi lolu daba kumele lulungisiswe ukuze kwelatshwe amanxeba alokhu ebhibhidla. Kubika intatheli izindaba yethu ubathabile Masuku.
Ababone ifilimu leyi izolo bagoqela uZulu jikelele abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo abameli benhlanganiso ezizimeleyo kanye labe commission abona ngokuxolelana elizweni iNational Peace and Reconciliation Commission. Ifilimu le iqoqwe intatheli izindaba yakobulawayo elodumo umnumzana Zenzele Ndebele phansi kwesihloko esithi Gugurawundi Genocide 36 years later. Ifilimu leli lichiye abanye behlengezela inyembezi lapho besizwa abantu bekhuluma ngokwabehlelayo iningi belikhala ngokuthi lalithwaliswe nzima ngamasosha kamnumzana Robert Mugabe awe 5 Brigade kanye lamadistensi. Omunye owesifazana okuli filimu ongathandanga ukubethwa ngegama uveze ukuthi wachithekelwa ngumendo umyeni wakhe wamshiya ngoba wayehlala ebanjwa iganyavu ngamadistensi enyangalinde. Omunye njalo obethwe kuphela ngesibongo uJiani uveze ukuthi ungomunye wabantu ababegcine enkambeni yeBhalagwe ngamasosha kaMgabe lapho okwabulawa amakhulu abantu bajikelwa emgodini. UJiani uthe amadoda ayechiswa amaphambili ngamaCIO besetheswa icala lokugcina amadistensi abanye bahle befe. Omunye njalo owesilisa uNdlovu uveze ukuthi yena waqunywa indebe yomlomo wangaphansi kanye lendlebe yi-5th Brigade wachaya waqaleka amasotsha asebamba umkakhe iganyavu kanye lodade wabo. Lezinye ezinye zezehlakalo ezikufilimu leli ezichiye uZulu edanile kanti abanye bethukuthele besithi udaba lweGugurawundi kumele lulungiswe. Induna uFelix Nhlanhla yamangwe Khayisa Ndiweni uncome ifilimu leli wakhuthaza njalo amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission ukuthi alubambe kuhle udaba lolu ngoba abantu abaningi lokhu befuthelene.
Umsebenzi lo uqalisile usekuqaliseni abantu babahlungu kakhulu amanxeba akhona kudinga ukuthi lapha sinanzelele sihloniphe lokhu lakho silalele bona abantu abanxeba ukuthi kubuhlungu kangakanani kufutha ngaphi basitshele kube yibo abathatha into yonke le ephambilini.
Amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission abekhona abeyisithupha okugoqela umgcini sihlalo wayo uMasole Nari omunye wamalunga alikhomishini uhozwe nguZulu esithi kamelanga abekhona ngoba engowesishoneni. omunye wababone le filimu umnumzana Khumbulani Mlawuzi yena osole ikhomishini yezokuxolelana le esithi akulalutho olukhanyayo engalwenza ngodaba lwegukurahundi.
Kodwa bengilesimlayezelo lo kupresident Mnangagwa ukuthi kakhangelisise le ikhomishini. Sicela ukuthi ama perpetrators of this genocide kungazi kwaba yibo abakhokhela le commission. Akakhethe i-commission enjengale ayikhethele abantu ababulewe mhla ka 1 August.
Phambilini kokubukiswa kwayo, amapholisa ake azama ukuvimba lifilimu kodwa yethulwa ngemva kokungenela kwe-commission leyo eyezokuxolelana. Ngalokho umnumzana Mbuso Fuzwayo owebhethu likaZulu uthi bayathokoza.
Kakhulu sibonga i-commission ye-NPRC ukuthi uhulumende sezama ukuvimba yaba yiye buza ukuthi kuvinjelwane. So incedise kakhulu ukuthi lo mkhosi walamhlanje uphumelele, okuyikuthi sikhangelele ukuthi uma bekwanisa ukuthi laba bethi flex their mask.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi Reverend Useni Sibanda uthi kumele ikhomishini le ye-NPRC isebenze le nhlanganiso esezilesikhathi zisebenza ezigabeni.
Bona i-NPRC abathuyithuba, kodwa into eqakathekileyo ukuthi i-NPRC yona iyodwa isozikwanisa. Kumele ukuthi sisebenze labantu abavele bekhona esigabeni, le nhlanganiso ezivele zisebenza esigabeni iyokuphela indlela engasetshenziswa ngayo.
Abanye uNdebele akhuluma labo kule filimu bagoqela umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Tumiso Dabengwa, umqondisi wamafela trust umnumzana Zefania Nkomo, lowaye ngumqoqi wenhlelo wezipra umnumzana Mishek Velaphi. Inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Khumalo ngomunye wababone le filimu izolo njalo ubikwa egcotshiwe ngudlu ukuba yinkosi. Umnumzana Ndebele uke wethula inye njalo ifilimu emayelana ngombhuqazo wegukurahundi eminyakeni esanda kwedlula elesihloko esithi Gukurahundi, A Moment of Madness. Abantu abafela kulumbhuqazwe becobodiswa ngamabutho kamgabe eMidlands leMatabeleland babiwa besedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje sixhume umqoqi wale filimu umnumzana Zenzele Ndebele sambuza ukuthi ubejongeni kahle kahle.
Injongo yami ukuthi khulume ngendawo yeground kodwa kube le solution ebakhona. Yazi mhlawumbe kungaba nzima kakhulu ukuthi laba abakwenzayo behanjiswe kumbe ekhodi kumbe ejele njengoba kuyibo abaningi bakhona ababusayo, but ngibona ngani kukhona ongenziwa especially for abantu abalinyazwayo ngesikhathi seground abafelwayo. Kulabantu ababe laba abobaba kumbe amadoda kumbe omkabo whoever oyisesotheni wabulawa ngeleso sikhathi bayisivu sebenzi wabulawa abangatholanga amapentsheni yabo. Bona ngani into engalungisiswa leyo lula nje kungazange kwaba le nkinga.
Abe komishini ekhangelane lokuxolelana i-National Peace and Reconciliation Commission ababone lifilimu ekwethulweni kwayo izolo batheni?
For the first time bathole information eyinye mhlawumbe abangakaze beyibone ukuthi into egugrawundi le nxa sikhuluma ngayo ayisiyo nto yepolitics. Bona ngani bazasuka lapha behambe behlala phansi bezama ukuthi bethole indlela zokuxazulula indaba leyo. Bona ngani most of them we really moved about the issue and the deeper understanding with the scrum and ground is Kurmangani. But it's more complicated than that.
Okhulume lenhlangothi zonke kule filimu, okhulume laba bengama-dissidents wazokhuluma laba beku 5 Brigade. Ababe ngama-dissidents bona bathi
uzananza ukuthi kukhona undoda engikhulume layo laphana othiwa nguVilari wayeku kwi-dissident lapha okhuluma ukuthi yena waba li-dissident ngoba wayehlukuluzwa. Ye, siyakwazi ukuthi bakhona futhi abanye abantu ababe ngama-dissident ababehlukumeza abantu. So ngibona ngani some of these issues ayisibo wonke umuntu waye li-dissident waye umuntu o-right. So labo bahlukuluza abantu kuningi okwenzakalayo. So wonke umuntu uya-explanation yokuthi indaba ayenza lokhu ayekwenza.
uMnumzana Zenzele Ndebele ngumqoqo wefilimu emayelana ngompuqazo weGugurawond ethulwe koBulawayo izolo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika eziphumelele kunhlangothi zempilo ezitshiyeneyo ziphiwe imivuzo inhlanganiso yeZimbabwe Achievers Awards izolo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMavela Simhlanga Nyahuye uphiwe umvuzo wokuba intatheli zindaba esebenze kuhle enkundleni zobulembu lonyaka. Omnumzana Philip Pamo uthole isicoco kuhlandla labo somabhizimusi, kwathi umnumzana Chaka Ngwenya wathola isicoco kuhlandla labahlabeleli. Umbuthano lo ungenwe ngumeli weZimbabwe eMelika umnumzana Amon Mutembwa lesiphathamandla sebhanga leStewart Bank umnumzana Lansi Mambondiyani. Singene kuhlandla labasakhulayo silo Mike Wobe weStudio 7.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe. Lamhlanje sithinta indaba zebhizimusi njalo ezomnotho. Sixoxa lomnumzana Tafara Makaza, yena ongusakhulayo owasungule inkampani yona elenjongo eyokuthinta indaba zetransport izim taxi. Masambeni kuye siyezo okunenge. Makaza, ngiyakwamukela kuhlelo budi, unjani?
Ngiyaphila mina, linjani khona ngapho eAmerica?
Hayi, thina siphilile. Makaza, awungitshele okunenge ngale nkampani yakho.
Alright, so izim taxi the app ukuthi nga ufuna ukubiza i-taxi ulapha koBulawayo uyaphomba ukudownloada i-app yethu ku-Google Play Store, then ungahamba ku-Google Play Store, then uzadownload i-app yethu, then nga usufuna ukubiza i-taxi uyaphomba ukubhala lapho osukela khona nalapho ofuka khona. Ungayenza njalo u-driver we-taxi uzabuya ezokudobha khonapho.
Njengoba i-data iyabiza imali enenge kwele Zimbabwe, nxa umuntu engelayo i-data, ithuba likhona nalo ukuthi angayithola i-taxi?
Ya, nga ungela data efonini yakho ungavula i-app yezani, uyabona lapho ungafonela khona i-customer support, then bayakuncedisa khonapho ukuthi usebese bekubizele i-taxi yakho even ungela data.
Hayi, siyakuzwa bhuti. Okwamanje isimo somnotho asimangahle kwele Zimbabwe, eningi labantu abaphila bephetsheya bayesaba ukuyovula amankampani kwele Zimbabwe ngenxa yesimo somnotho. Awungitshele-ke ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuvula inkampani kwele Zimbabwe?
Mina ngakhulela khonapha koBulawayo ngafunda eMpophoma, kodwa ngathi sengihamba e-America ngaqalisa ukufunda ngayo indlela i-technology esingayisebenzisa ukuthuthukisa izinto ezinjengamabhizimusi. So ngathi ngibuya lapha mina ngananzelela induku ezisebantwini, ngase ngikhangela lami ukuthi emazweni njengase-America i-technology enjenge-Uber isiyitshintsha izinto ngendlela emangalisayo kakhulu. So ngathi ngibuya lapha ngabonsa ngcono lami ngiqalise ukuqalisa ibhizinisi lami la.
Udubo lokuswelakala kwemali kuyathinta na ibhizinisi lakho?
Yeah, so now ngela cash i-FTA yenza ukubhadaleni i-cost.
Right, silokhu sikudaba lunye sixoxa ngesimo somnotho. Siyamuzwa umongameli yamaseno Mnangagwa ebhoda emazweni ehlabela le ngoma yakhe esithi Zimbabwe is open for business. Uyakhuthaza na ukuthi abontanga abaphile emazweni ukuthi bavule amankampani abo kwele Zimbabwe?
Yeah, ngiyabakhuthaza sibili ngoba khathesi vele ukuqalisa ibhizimusi akusahluphi. Amalanga amabili uyakwazi ukuthi ube le bhizimusi lakho li-register i-government. So khathesi ngibona ngani bayazama sibili ukuthi ukuvula iminyango ukuthi abantu beqalise amabhizimusi abo.
Abosomabhizimusi-ke labo abadabuka kwamanye amazwe, labo uyabakhuthaza na ukuthi bayenze into efanayo?
Mina ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi bekuye ngoba thina vele eZimbabwe siyaziwa ukuthi sifundile. Baningi abantu abavela eZimbabwe vele emazweni abayaziwayo ukuthi bona bayathuthukisa sibili ama-economies lapho abayake khona. So ngithi bona kumele besinike ithuba nje lokuthi thina lathi sizame ukuqalisa, then besinike i-support.
Kule Zimbabwe kulamankampani amabili engilawo ulwazi ukuthi ayenze ibhizinisi efanayo ngenkampani yakho. Inkampani yokuqala ibizwa ngokuthi yiWindy, esibili yona ibizwa ngokuthi G-Taxi. bese kubuya eyakho iZimtax. Ukhona umehluko na phakathi kwalamankampani amathathu?
Yes, into yakuqala khonapho i-market. Ngathi ngiqalisa mina njengomuntu owakhulela koBulawayo, ngathi sengihamba lami eHarare khathesi ngase ngibona ukuthi kulapho GTX, kodwa mina ngizange ngize ngakho lapha koBulawayo. So mina abona ukuthi angcono lami ngiqalise ukuba le taxi koBulawayo. Njalo thina i-FDF yeZimtax ayiqedi idatha.
Hayi, Tafara, isikhathi sesesiphelile bhuti, ngilethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lathi kuhlelo. Mthwakazi omuhle, limzwile umnumzana uTafara Makaza, nguye owasungula inkampani ebizwa ngokuthi iZimtax. Abafisa ukumsekela umntwana lo, hambani ebulenjini bokuzile bazisa ekhasini labo ele Twitter, lizathola ulwazi oluthile @ZIMTAXI, yoni username yabo. Kwanele kwalamhla, masibane ngevikezayo, olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike, sengilishiya ke ngisithi libe ngevikele shukela. Bye bye.
Siyabonga Big Mike, singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siletha helidala uGibbs Dube.
Sigcina amasiko wethu, owangusenziwe manje. Sigcina amasiko wethu.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lokukhahlanyezwa kwabomama ezindlini. Lapha-ke silonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Israel, nobaba u-Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo.
Ungabona umuntu esezefika esikhathini sokuthi ikakhulu omama. Ungabona umama esefike kuthini, usesithi noma ubabemfaka isandla buyisele. Yazi before lo muntu umahlulele ukuthi ungumfazi onjani, ngumuntu onjani, akuhlale la ephansi ulalelisise indaba yakhe. Uzobona ukuthi ungahlala la ephansi umlalelisise kahle, uzobona ukuthi ezindlini lapha kukho lula babaduba.
Yes.
Obaba laba basakwazi ukuhlonipha omama.
Yes, akuzwa kakhulu. Nansi indaba khonapho kitshisa.
Yes, into ekhona nxa esithi uMabhebhe ngayizinto ayikhulumayo, kodwa nxa ubona ukuthi kakusayenzi, bakithi impilo iqakathekile, phuma uhambe. Ungabona into angakwazi ngabe kuthithi sifohlile osekhombile, phuma umtshiyane laye kuhle, ngoba kunezi agcina usejele kumbe usumbulele abantwana abasebenziselabani. So okuqakathekile edibe futhi-ke abenzesulake ngitshiloyo akusela lapho mbuye iceba khona kuba bakazi umbuye ekhuluma ukuthi hayi basihlupana nobani. Sothi njiwana sisodwa khona ngalesule nhloni ebanganini ngendaba yepressure ye-social media lento zonke, hhayi angeke ngenzeswe ngumfazi usiyahlawu ubulale kulokuthi uthiye nje uzihambele.
Khona ungathiya uzihambele thisa, kuyabe kuncede ngani? Ngoba uyabo lokhu kukhumbula khona ngalo mtshato phela lokhu khona lokhu misiwe.
Kulomunye umuntu okwangifundisa-ke uprofesor Montshela wathi-ke nxa usehlukana lo muntu othandana naye, ungacabangi izikhathi ezinhle kuphela esithi i-good time. Cabanga ububi abenze bona, uyagcina ephilile enhliziyweni yakho kancane kancane, ugcine ukhohlwe ngayo. Kodwa yikho ubona abazane-ke lokho bebuyela endodeni lana, kodwa isahlukumezwe abuse ibuyela endodeni lana, ngoba lokho icabanga izikhathi ezimnandi ababenazo kudala. Wena cabanga isikhathi esibi okuhlukumezwe okwenziweyo, uzakhohlwa ngayo.
Mabhebhe, kunjalo?
Ngiyavumelana nalayo ubaba uSibanda lapho. Okunye mina omama ngibona ingathi kulungile lakho ukuthi sike sifunde ukuzimela esingathi thina financially, ngoba mangithi ngiyakhangela zonke lezi nkinga eziningi, siyazi umuntu angakuhlukumeza ma ukwazi ukuzimela wena wedwa, ukuthi noma ungathi usuthatha abantwana usofulathela, uyakwanisa ukuthi ubabhadalele i-school fees, uyakwanisa ukubhadala kumbe indawo yokuhlala lapho ungahlala khona labantwana, uyakwanisa ukuthi ubagqokise. Uzathola ukuthi esikhathini esiningi ungathi ukhangela ama-cases wona lawo omama abakwanisayo ukuphuma esikhathini esiningi emshadweni, yona le bahlukumezayo ngomama abazimeleyo financially. So kwesinye isikhathi kusuke kungaseyilo thando, kodwa sokuludubo ukuthi usucabanga ukuthi kambe ngizophuma labantwana bonaba bese ngibathini, siyahlala ngathi balale bedleni, ezikolweni-ke ngizoyenze njani. Kodwa omama I think kuyadingeka lathi ukuthi ke sifunde ukuzimela, angiphikisi iminwe kayilingani, abadala batsho njalo vele. Akutsho ukuthi ma omunye umama ekwanisa ukuthi yena asebenzele abantu bakhe kutsho ukuthi wonke umama uzokwanisa. Kodwa iqiniso yilelo ukuthi omama abaningi abahlukumezwayo behluleke lokuphuma emshadweni basuke bephoqelelwa yisimo semali.
Ye kona mpi mali ya izu asibili baba chisa yunga zanu kia chupa. Kwa tu vale kona mpoke ama pichani baba ezo chisa.
Ezo chandu uti ngu ucho ubo mama ega kulunga baba shalabe nga maa victimis kata zine ya kwa chayu. Kala uzitande mama uzitande wena wako nga tandilo baba. Uwondu ya tanda unga nani. Ubo zina kukumezu ubo nulti hai bageti. Akusimi ngedwa engihlukumezayo kodwa ngingaphila impilo enhle lakawuthabekezela kakubekezela ungabona umuntu ekufake isandla flathela uvarelise ungafuna kusasebenza endlini kumbe ecansini alisazwani yonke indawo chiya uhambe uwezike ulondoloze impilo yakho ulondoloze abantu bakho layelwana umuntu umlondoloze azihambele yethu
mabhebhe ciba khonapho
bodadewethu labanye omama abangabe bengizala umuntu angavele aqale ukufaka nje isandla kanye ngeke wama omama fundani ukuthi ungabona evele eqala ukufaka isandla wose uqalise khonapho ukuthi uplane impilo ukuthi wenza kanjani ngoba ngeke ame yiliqiniso likhona abaningi abaqala baqala ngempama uqala ukuthi kwa ngempama ubekezele kasani yibo bona laba abantu abaqinise ukuvulala ekugcineni
lo ke ngonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe isizalwane seZimbabwe esihlala kule Israel bengikhuluma njalo lo baba uEzra Chisa Sibanda eliyamasibili umsakazo lodumo baba Sibanda ngiyabonga kakhulu
ngibongela kakhulu Dube
ye Mabhebhe ngibongela kakhulu ngadinga kusasa mama
ngiyabonga lami Dube baba
ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo wona ivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube Lilane
Sile tembali lukholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi useni Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
liviki mfuna sikhangele indaba eqhakathekileyo indaba yokuxolelana indaba yokuthi kuyamele kwenziweni ukwenzela ukuthi umuntu asuse umthwalo wokonelwa ngumuntu. Ngibala kuMateyu ichapter ingeka 5, ngibala ngisukela kuvesi eka 43. UJesu lapho yakhuluma uthi yena, lezwa ukuthi kuthiwa thanda umakhelwane wakho kodwa uzonde isitha sakho. Kodwa mina ngithi kini, thanda izitha zakho, babusise labo abakuthukayo, benzele kuhle labo abakuzondayo bathandazele labo abakusebenzisa kakubi njalo lalabo abakuhlukuluzayo ukwenzela ukuthi lina libe ngabantwana bakababa wena osezulwini ngoba yena wenza izulu lelanga libe phezu kwalabo ababi lalabo abahle ngakhola abantu abaningi nxa sikhangele indlela esicabanga ngayo emhlabeni ukuba nxa umuntu ebonele kumele ukuthi uthole indlela yokubuyisela ububi lobu abenzileyo kuwe indlela esakhuliswa sicabanga ngayo indlela njalo umhlaba ocabanga ngayo kodwa lapha sihlangana loJesu esijengisa enye indlela indlela yokuthi esingaphila ngayo indlela esingaphila ngayo ibe ngumfanekiso okaNkulunkulu siyakwazi ukuba uNkulunkulu thina usibizela ukuba sibe ngabantwana bakhe ngakho uJesu lapho yakhuluma uthi njengoba lena lizitsho ukuthi lingabantwana bakaNkulunkulu lapha emhlabeni kumele ukuthi indlela elenza ngayo izenzo zenu leliphila ngayo ibe ngumfanekiso owezulu ibe ngumfanekiso wokuthi uNkulunkulu ubamba kanjani izinto eziyabe sinjalo ngakho ngathi into ehlukuluza abantu abaningi yikonelwa ngomunye umuntu nxa omunye umuntu ekuphambanisile kumbe ngendlela akhulume ngayo kumbe enze olunye ulutho olubi. Siyakwazi lokhu kungasukela entweni encane enjengokuthi umuntu kuthetha olunye ulutho lwakho wayekela ukulubisela. Kungasuka ezintweni ezincane ezinjengokuthi umuntu engabe ekhulume ibala elikukhubileyo kakhulu engananzeleli kumbe enanzelele. Leyo nto ingakwenza ukuba uzonde uthukuthele kube ngokunye. Kodwa-ke ingaba yinto enkulu kakhulu engafana nalokuthi umuntu lo angabulala isihlobo sakho, umuntu lo angafika agamule ubabakho, umuntu lo angaba ngumuntu obambe umuntu omaziyo ngenkani. Engabe kumbe embambe wamthathela imali, engabe kumbe embambe wamusa emacansini okwenkani, umuntu lo engavumi, esikuthi ngesilungu yirephu. Ngakho-ke umuntu onjalo umxolela kanjani? Kodwa siyathola lapha ezwini likaNkulunkulu ukuba uJesu usinika umlayo, uJesu usinika indlela ekaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi abalaleli bananzelele ukuthi nxa ungaxolelanga omunye umuntu, uyathatha umthwalo osindayo ube phezu kwenhliziyo yakho, ube phezu kwamahlombe akho. Lumthwalo uzawuthwala ke impilo yakho yonke. Engxenye ukhona enhliziyweni yakho ubulokhu uzondela umkakho, uzondela abantu abakho, engxenye uzondela umakhelwane. Namhlanje bengifuna ubakhulule enhliziyweni yakho, ukhulume ngomlomo wakho ukuthi ngiyabaxolela. Khonokho kukwenza kuphela kuza kukhulula, kuzaletha ukuthula phakathi kwempilo yakho.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeleni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu olomthwalo wokuzonda, olomthwalo wokuthi kakhwanisi ukuxolela abantu, ukuba wena ngomoya wakho oyingcwele bathinte bethole indlela yokuxolelana, bexolelane labantwana, izimuli ade zisilwe, abantu bengasakhulumisana okweminyaka eminingi. Siyathandaza uba Nkulunkulu kube nendlela yokuthi bakhulumisane kusukele kuzwini izwi lakho, ngoba izwi lakho lelamandla, izwi lakho liyaguqula. Egama likaJesu siyathandaza.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisifanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Abasekeli beDynamos bawisa izimathonsi phezu kweqembu labo elilakho ukugonyolwa kuPremier Soccer League lonyaka ngemva kokubhaxabulwa yiFC Platinum nge-2-0 izolo. Zimbi ndaba mpela kuDynamos. Impumela yemidlalo ebikhona lamhlanje imi kanje. Bulawayo Chiefs 1, Nekrut 1, Cape United 0, Highlanders 0, Chapungu 1, Shabani Mine 0, Herentals 2, Motare City 1. Amambazo amnyama egqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethi singabantwana abancane. kwanele mthwaka zomuhle Oliva lelisayo ngenjabulo inkulu ngowenu untungamile inkomo lebelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.